okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba we-High Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intathelizindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu.
Phume court lapha nje esikudinga e-court yokuthi bebone okukhona, bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli i-TIF singobani. UChabangu asimazi.
Uqhubeke esithi ukusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi ethathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze le-ZANU-P F bemnikele ukuthi ephume enguye ongu-leader we-CCC.
Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo ebisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC abazithi bayi-CCC loChabangu. Besithi bona uChabangu kayiso memba ye-CCC njalo besithi kayiso Secretary General. I-CCC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Isile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe ngu-Nelson Tshamisa. Leyo kasiyazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginoDlozi Ndlovu.